sihleke lathi sachazeka sibona lathi omunye wethu ovele South Africa uTrevor Noah eyi-first host eku-host ama White House Correspondents Dinner. Hayi, kuyabongeka lokho ngokuthi la uTrevor Noah is putting i-Southern region njengathi ngathiwa we are related to the South Africans on the map. I am very happy ngoba into ayenzayo is showing the world ukuthi lakithi kule talenta abantu abaningi that can fill his shoes or do into aziyenzayo zona lezo ezecomedy lokuhlekisa abantu even in tough situations. Sibone ephoxa layo umongameli welizwe lama-Republicans lama-Democrats ngoba ama-responsibilities for abayenza izinto ze-news is very important njengani lina Mr. Nkomo labanye benyu e-VOA. It is very important ngoba the fourth estate in any nation ukuthi likhulume iqiniso besides the political situation ngoba iqiniso lincedisa amazwe ukuthi aphumelele in all the areas ezimele zibe developed. Ngibone i-performance yakhe ingichaza lami ukuthi hayi okwathesi asisayesabi okuya ngeke ukukhuluma ukuthi lathi siphuma khona ngale e-Africa. As a first person from Africa to do it, uhle wavula laye umgwaqwa for the next generation to come and showcase their talent. Ngiyabona lami a lot of African talented personalities sebenikwa i-center stage emazweni amaningi.
Ukhulume ngokuthi lanxa intatheli zindaba zisebenza zikhululekile eMelika ziyahlukuluzwa kakhulu kwamanye amazwe omhlaba afana labo Russia lapho ezingavunyelwa khona ukukhuluma ngempi eqalwe yiRussia kwele Ukraine. Ungathini ngalokho?
Ukubopho kwama reporters labantu abathatha indaba all over the world sibona ukuthi it's not still uhuru all over the world njengen our countries esivela khona e-Africa iZimbabwe lathi sibone uHopo Chingono sethathelwe imbuzi zakhe because of freedom of speech. So into ezinjalo I think we still need to work on them because we are going in the right direction. So singahamba 4 steps forward sibuyele Africa 10 steps emuva lathi we can learn something ukuthi i-journalism eliyenzayo lina abathathi bendaba is very important ngoba incedisa to see what is good and what is bad for any country.